Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 17 kumfumfu 2021 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje. Inhlanganiso zababalisi zithi kumele bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 behambe emsebenzini kusasa.
Kabavuke bahambe emsebenzini njengenjayelo.
Isithunywa senhlanganiso ye-United Nations sesukile eZimbabwe uyahlolisisa umonakalo kudalwa izenzo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu-PF.
I-United Nations isiriza ama-sanctions lawa njengama-unilateral sanctions. Ayikhona lokho okukhulunywa kuqala kuthiwa they are targeted.
Bayakhala abantu eNyamandlovu ngokubulawa kwesifazana. Indoda yaphosela isidumbu sakhe embhodini omdala.
Kubomama abame ukubekezelela ukuhlukunyezwa ngobaba. Abantu bayabathanda.
Kwezamasiko sihlokulisisa ukukhungwa kwabatshadayo.
Abantu omunye lomunye uza nephasila yakhe eyi-present enyabe igoqwe ngamabhokisana ungakwazi nokuthi kulani phakathi.
Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ethi bonke ababalisi kumele behambe emsebenzini kusasa. Loba uhulumende esithi uza kufotsha bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Usikhuthwa Mfundo Dakabafira Joe, umkhokheli we-PTZ, uthi akukho emthethweni ukuba kuxotshwe abangahlatshwanga njalo bengabingelwanga ngemfanelo nguhulumende. Uhulumende wathi izisebenzi zonke kwakumele zihlatshwe kungakedluli mhlaka-15 ngomfumfu. Umnumzana Paul Mavima, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi, utshele iphephandaba le-Herald ukuthi bazaxotshwa bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Love Joyce Banda, okuhlangothi lwabatsha kunhlanganiso ye-PTUZ uthi ababalisi bonke kumele behambe emsebenzini kusasa.
Akula ngitsho utitsha oyedwa osetholile incwadi yokuthi angabuye emsebenzini. Ngakho-ke kabavuke bahambe emsebenzini njengenjayelo. Siphinde sitshengise ukusola kwethu ukubana indlela ohulumende aphatha ngayo indaba leyi kayisiyo ndlela esiyikhangeleleyo. Bekufanele kuhlalwe phansi kukhulunyiswane.
Usikhuthwa Mfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yezimtha uthi akwaziwa ukuba uhulumende uyakwazi kumbe hathi abantu abahlatshiweyo labangahlatshwanga ijekiseni efaneleyo.
Ukuthi usethe wabacazulula kakuhle ukuthi abangahlatshwanga ngobani njalo wabaqamba ngamagama basika kuthole. Kanti lathi incwadi ekhomba lokho ukuthi sokuqalile ukuthi kuyasebenza ngomvulo lweviki besingakakuthole.
Umnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, uthi uhulumende akumelanga abambe ngamandla izisebenzi ukuba zihlatshwe ijekiseni le.
EZimbabwe umuntu kabanjwa ngamandla ukuthi ayevaccinate. Ngakho-ke ukuthi uhulumende uzafosela izisebenzi zakhe ukuthi ziyevaccinate, abe semtshela umuntu ukuthi lapho ungavaccinatanga ngezizathu ezaziwa nguye lowo muntu engabuye emsebenzini kuyadanisa kakhulu. Kodwa akumangalisi ngoba vele nje nxa ukukhangela uhulumende izisebenzi zakho ziphatha njengezigqili. Uzathola ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi imali abayiholayo incane iyesabeka lokuthi vele ungayikhuluma ebantwini. Kala ndaba lakho. Ngumuntu nje vele uhulumende asawakuthatha ukuthi izisebenzi zakhe uyenza akufunayo ngesikhathi asifunayo. Kuye nje it's modern day slavery. So nxa sebatshele ukuthi bengabuyi, hayi akulanto emangalisayo vele ngumhulumende nje ongalaleliyo.
Uhulumende uthi ukuhlatshwa kwababalisi lezinye izisebenzi kungehlisa inani lababanjwa yi-COVID-19 ezikolo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Kwathi babingaphose amathathu bahlolwe batholakala belegciliwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula izigidi ezintathu 3.2 million kuthi sebehlatshwe okwesibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. Kulabantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,657 asebulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Isithunywa senhlanganiso ye-United Nations esizahlolisisa umonakalo odalwa yi-Jesu Zenodo ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF sikhangelwe ukuba sizaqala umsebenzi eZimbabwe kusasa. UMnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko, uthi uNkosazana Elena Bohan, obizwa ngesilungu ngokuthi yi-Special Envoy for Human Rights, uza kwenza imihlangano labaphathintambo bakahulumende, amabandla atshiyeneyo nenhlanganiso ezizimeleyo. UMangwana uthi eZimbabwe lifisa ukuba zesulo ezijeziso lezi ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Uthi abantu kumele bakhulume ngalizwi linye ngodaba lolu. Okuhlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF, uMabutho Moyo uthi inhlanganiso ye-United Nations kukhanya ifisa ukuba zesulwe izijeziso lezi.
Nxa ubalile i-terms of reference zakho rapatuwa lowo, i-United Nations series ama-sanctions lawa njengama-unilateral sanctions, ayikhona lokho okukhulunywa kuqala kuthiwa they are targeted because they are not targeted. So hayi, siyakwemukela kabuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe, simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo ngoba abantu abangasela msebenzi, ama-industry abevalile, kodwa sizange sidele besilokhu esizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
UMnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu.
Sikithi na ama-sanctions akhona eZimbabwe asehlukumeze kakhulukazi umuntu ongumuntukazana nje, umuntu ongekho laku-eni hlangothi lwezombusazwe.
Kodwa uMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTC Alliance uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF liqhubekela phambili likhahlameza uZulu.
Uzananzela ukuthi emavikini amabili adlulileyo abantu bezanu bebelokhu bebhizi befaka ama-sanction kumbe izijeziso kuzizalwane zeZimbabwe ngokulwa nangokuxabana kade bekwenza labasekeli bakapresident Nelson Chamisa, njalo lokusebenzisa udlame lamapholisa ngendlela engaqondanga. Kuza kuba segcekeni njalo kusegcekeni ukuthi lezo izijeziso ezifanele zikhangelisiswe inhlanganiso ye-United Nations.
Amazwe entshonalanga afakela inkokheli yebandla le-ZANU-PF izijeziso zenoto esithi uhulumende wephula ilungelo loluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho oluqondileyo. Wezemaphandleni namhla sesigabeni seNyamandlovu. Abantu abadabuka eNyamandlovu esabelweni seMathabeleni North lokhu bedane okumangalisayo ngokubulawa komunye wabo owagongodwa yindoda waphela umoya waphoselwa isidumbu sakhe emgodini omdala. Abakhulumela umsakazi weStudio 7 bathi kuyethusa kwenziwa nguClifford Phiri wabulala uMaggie Ndlovu wayemcabangela ukuba usekhombile. Bathi akumelanga kwenzakale lokhu eZimbabwe ngoba kwephula inhliziyo. UNkosazana Tryphina Mpala odabuka eDrysdale eNyamandlovu uthi kumele abesifazana bekunanzelele wonke okwenziwa ngamadoda abo ukwenzela ukuba bengakhahlanyezwa.
Udaba lolu olukaMaggie Ndlovu olokuhlukunyezwa ebulawa ngesihluku ngumuntu athi uyamthanda ongumkakhe luzwisa ubuhlungu kakhulu. Mina ngithi kubomama abame ubekezelela ukuhlukunyezwa ngobaba abathi bayabathanda, bavele bakunanzelele kuqala ukuthi ubaba lo uyahlukumeza, beme ukuthi bayabekezela ngoba ngomnyaka lo oka-2021 akusafanelanga ukuthi kube bakhona omama abasahlukunyezwa bebulawa ngendlela ebuhlungu kanje. Khona omama kumele bafunde ukuzimela lokuzisebenzela.
Lokhu kusekelwa nguSeka Carlos owaziwa ku-Ward 13 emagwadini ngegama elithi Ngungwevu Yezulu.
Ukubulawa kwabantu besifazana omama bakithi manje kusenza manje sithuthumele kakhulu, sibone ukuthi umhlaba lo kusasenabantu abayeyisa omama bethu kuze kusenze lathi sizakhamuzi sibone ukuthi omama bethu lemuli zethu aziphephanga ngenxa yabantu abalokhu bese sephethe ubugebenga ebesize sifise lokufisa ukuthi nga kwesinye isikhathi umuntu owesilisa osuka ehlukumeza umuntu wesifazane ngalolu hlobo kuze nga uyanikelwa ezandleni zabantu kodwa ngenxa ukuthi umthetho ukhona sifisa ukuthi umthetho usebenze usebenze kabuhlungu kulezi zigilamkhuba ngoba thina sizakhamuzi zemagwadini sikufuni konke lokho ukuthi omama bakithi bengaphiphi kahle sicela ukuthi umthetho ungenelele ukuze isizwe salithe imbokodo zakithi ezakha isizwe ziphephe lazo ngifisa lokufisa ukuthi sehlakalo lesi manje kube ngesokucina cina njalo isigilamkhuba sihlangane lembila zithuthe entabeni
umlungala Manzana Ncube odabuka eBhumane eNyamandlovu kulombono ofanayo
udaba lolu luka Megi Ndlovu ludaba olubuhlungu kakhulu udaba olubonisa indlela abantu besifazana bakithi isimo abangaphansi kwaso abantu bakithi abesifazana abaningi basenhluphekweni ngokwendlala njengoba sonke sazi ukuthi izwe lethu lihanqwe indlala okugcina kubenza baphoceleleke ukuthi behlale emishadweni ebahlukumezayo abanye basuka benesifiso sokuthiyana sokushiya imishado le eyayibahlukumeza kodwa ngezimo ezithiyeneyo esizazi zonke ngendaba yelizwe lakithi nomnotho kugcina kubaphoca ukuthi bahlale kuleyo mshado kodwa khona kuyinto embi njalo into enye ekhona ufanele sizame impela sizakhamizi ukuthi siyigweme abantu bazibona izinto zisenzeka abantu bababona abantu behlukunyiswa bethule kunokuthi behambe bareport into ezifana nalezo ngoba nxa ubona umakhelwane wakho ubona umntanakho any sakhamizi sihlukumezeka wonke umuntu kufanele athathe inyathelo ukuze sigweme ukuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane
uphili kukhangelelwe ukuba uzathoniswa imthethondaba kobulawayo icala lokubulala uMandlovu singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane i-Associated Press ibika ukuba sekuvalwe izikolo zonke kwele-Eswatini kulandela ukutshengisela kwezifundi ezithi zifuna ukufunda kungelanhlawulo njalo sizigadele ngurhulumente wenkosi uMswati ngumsakazo we-Voice of America ubika njalo ukuba utshwala obuthandwa ngabantu abaningi iJack Daniel bathuzwa ngumuntu omnyama uNathan Green owayephansi kukaJack Daniel ngesikhathi kugqilazwa uZulu utshwala lobu banikwa ibizo likaDaniel hathi elikaGreen ngoba wayesigqili inkampani ehluza utshwala lobu okwamanje iyakuvuma ukuba kwenzakala konke lokhu okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko
Yelo baba mkhulu
namhla sikhuluma ngencwadi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya ngodaba lokukhunga abatshadayo siyakwamukela kuhlelo Ngwenya
angibingelela baba uDube nabo bonke abasakazi beStudio 7 kanye labalaleli isiko baba uDube leli lokukhunga ngicabanga ukuthi lali sungulwe ngenhloso yokuncedisa kumbe yokusiza laba phela ababili asebeqala umuzi omutsha ngizananzelela ukuthi nxa umuntu ezeqala umuzi omutsha kufuna laye phela abe lezakhe izinto azisebenzisayo ingakho ubona intombi yayithi nxa izisiya kwenda ekadeni yayiqale ivalelisa isihlobo kokunye ihambiye komalumayo khonale iyevalelisa ngempela uthola ukuthi bayinikeza izipho khona ngale ezafika phela izisebenzise emendweni la ngapha futhi ihlobo labo makhelwane wakuthi noma umthimba ususuka ngesinye isikhathi kuhambele izintombi eziningi ezazizafika khona le zifike ziyitheze zimncedise zitheze inkuni abanye ezinye zazifika laphana kuchole amabele amaningi okuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi ngalezo nsuku kungaba umsebenzi wokupheka ungabi nzima kuye kube lula.
Kukhungwa njani esintwini baba Ngwenya?
Kuya ngokuya kuguquka phela ukwenzeka kwezinto njengoba manje siyayibona imishado le esibizwa kuthiwa ngama-white wedding lapho ubona khona ukuthi abantu bathi nxa bekhunga kuyafika isikhathi khona laphana abaphathi bohlelo abalumemezelayo ukuthi hayi sekuyisikhathi manje sokuthi abantu abafuna ukukhunga bengakhunga yikho lapho othola khona ukuthi abantu omunye lomunye uza nephasila yakhe eyipresenti enyeyabe igoqwe ngamabhokisana ungakwazi nokuthi kulani phakathi phakathi-ke kuba lezinto ezihlukahlukene abantu bayabheka ukuthi hayi thina singabalekelela ngalokho okunye kuba yimali nje uthole ukuthi umuntu eyilethe imvulophi khona lapho bona bese bezivalela phakathi kwesinye isikhathi yabe ibhaliwe ukuthi iba yimalini kuba-ke lezinto eziningi ezihlukahlukene abanye bayanikela ngama-ring adulayo abanye banikele ngamawatch adulayo abanye banikele noma ngabe yini nje ababona ukuthi mhlambe ingabajabulisa abajadikazi lapha abanye befuthi baphinde banikele ngazo zenezi zinto eziyizitsha njengoba sekade sikhuluma yikho-ke wawuthola ukuthi both side ngapha kwamkhwenyana nabo futhi bayancedisa umfana wabo ubaba naye kwesinye isikhathi wayekhipha inkomo okanye bekhipha imbuzi kusiya ngokuthi amandla abangakanani.
Umndeni uyakhunga umanyene na?
Yebo. Lokho kuyenzeka ukuthi mhlambe esipheni ababe besiphethe mhlambe uthole ukuthi isipho esikhulu bese besithi isipho lesi sinikela nje njengomndeni wonke wakobani kwesinye isikhathi uthole ukuthi kuba ngamakhapluzi mhlambe ubaba lo mama bathi cha sina nje singu-Mr. no-Mrs. Bani sinikela ngenkomo sithi abantu abazukulu bethu banjani bazosenga noma sinikela ngemoda sithi abazukulu bethu babe lenyawo ezilula kusiya ngokuthi amandla abantu abangakanani abanye bathi nje singumdeni wonke wakobani sithe ngcono sinikele nje sihlangene isipho sethu sibuye sihlangene kungakhathalekile ukuthi kuyabe kuyisipho esingakanani kodwa kuvamise ukuthi nxa benikela ngokuhlanganyela kuyisipho ngempela esithanda ukuba sikhulu kunjalo-ke bakithi babudube kuba yindlela futhi yokubakhuthaza laba bhena baqala umuzi ukuthi bazizwe besiba namandla okuthi lokukhuthazeka ukuthi le nto abayiqalayo bengazisoli ngayo kwakuyindlela yokukhuthazana nje ukuthi abantu babone laba babili babone ukuthi abantu ngempela bayabasapota kule nto abayenzayo.
Wamdla sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqoka lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sibe sizwe kokwamanje ezokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela abalaleli namhlanje kusihlwa yathokoza lami ukwamukelwa kulelu hlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Sizabala kwabaseKholose chapter ka 2 kuverse ka 6 sisiya ku 8 ithi yona ngakho-ke njengoba uKristu Jesu lamamukela njengenkosi qhubekani lihlala kuye ligxile njalo lakhelwe kuye liqinile ekukholweni njengokufundisa kwenu liphuphuma ngokubonga qaphelani kungabi khona olithumbayo ngenhlakanipho eyize lenkohlisayo eyame emdabukweni wabantu la kuzimiso zemvelo yakulomhlaba kungesikho kuKristu. Ngabe ukuqakathekile lapho ukuthi sinanzelele imfundiso leyi esiyithola kuPaul namhlanje. Siyananzelela ukuthi thina njengemvelo yethu abantu sijayele ukwengeza izinto, sijayele ukubona ngani lokho esilakho akukwananga kumba kusoze kwenelise ukuba kufeze lokho esasifuna ukukwenze. UPaul lapha uletha imicijo eqakathekile. Yokuqala yikuthi emfuna sonke siubambe yikuthi uKristu wanele. UKristu akudingakali ukuthi angezelele ngolunye lutho. UKristu ungaphezu kwakho konke izinto. UKristu lo esamamukelayo akudingakali imithetho eminingi ningi lezigigaba kumbe lezinye izinto kumele sizenze ukuze singezelele ubukhona bakhe, singezelele amandla akhe, singezelele ukusebenza kwakhe empilweni zethu. Abantu abaningi babafuna ukudinga ezinye izinto. Khonokho nje ukuthi kuphela sithi sesimamukele uKristu useyinkosi nomsindisi wethu. Sesithatha ilizwi lakhe silingenise enhlizweni zethu. Libe yilo elisikhulisayo, libe yilo elisiphilisayo, libe yilo elisizayo nxa senza izinto ezehlukeneyo. Abantu abaningi bagcina bebona ngani akwanelanga khonokho. Kumele bengeze bebe lezinye izinto emaceleni ezizasiza ukusebenza kukaKristu. Manje lapho uPaul yasikhuthaza ukuthi uKristu wenele, akudingakali ukuthi sidinge okunye emaceleni. Ngumcijo wokuqala lo engifuna siwubambe ngoba kathesi siphila esikhathini sokuthi labatshumayelayo lalilizwi likaNkulunkulu bayefuna ukungeza ezinye izinto emaceleni. Isisekelo uThixo asifakayo ngokuphakamisa uKristu esithambanweni, wamenza waba ngumhlatshelo, wamenza waba lihlazo ukwenza ukuthi thina singabi lihlazo phambi kwakhe, wathatha izono zethu zonke. Akudingakali ke olunye ulutho. Angangibonela laphana nxa kusiya ku-Easter ufumane abanye umuntu ezezibethelela efuthe esiphambanweni. Akudingakali kwabethola uKristu kanye kwanile. Abanye badinga lamalembu, badinga lezinye izinto ezisemaceleni amanzi lokunye. Konke lokhu akudingakali. UKristu lelizwi lakhe kwanele, kuyakwanisa ukuthi kube yikho kuphela esiba lakho empilweni zethu. Yonke imfundiso, intshumayelo ekususayo kuKristu akuseyilo ivangeli likaKristu. Ngenxa yokuba thina uKristu siyamazi, kuyadingakala ke ukuthi impande zethu azigxile kuye sonke isikhathi. Ilizwi likaNkulunkulu elisikhuthazayo likuye, yena ungulizwi. Njalo nxa sigxila kulizwi, sigxila kuKristu.
Kuyiphethe mfundisi.
Uyathandaza uNkulunkulu ukuba kubalaleli bami bonke abandlaleleyo abagxile kuwe Kristu babekwazi njengenkosi nomsindisi. Nxa bekhona amehlo abo abekade sekhangele ezinye izinto, siyathandaza ukuba baphambukise bebuye kuwe Kristu, impande zabo zigxile kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Sokusikhathi sokuhlelo lwabatsha.
Yebo, mthokazo muhle lingali tshona njani izulu kandaba. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla sixoxa nonkosi khona David owenhlanganiso ye-Community Podium. Sixoxa ngohlelo lwabo oluphansi kwesihloko esithi of Elusive Healthcare, Education and Water, The Story of Ngai. David, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusihlelo kuningi ngalolu hlelo olujonge ukuthuthukisa uZulu eNkai.
Njengenhlanganiso ye-Community Podium, thina vele umsebenzi wethu semaphandleni sizama ukuthi njenge-media organization sigxile kakhulu emaphandleni sizwisise inhlupho abantu abahlangana lazo, kungaba kuse-Mat North, kungaba se-Mat South. Sixoxisane lezakhamizi zenkayi inyanga le ephelileyo, sikhulumisana lobukhokheli besigaba abowehadi, abantu abasakhulayo lapho esihlangane khona lentombazane okuthiwa u-Aqualine Nkomo, yena ohamba 11 kilometers esiye esikolo, 11 kilometers evela esikolo, ukuthi ngelanga uchaya 22 kilometers esiya esikolo. Lapho sihlangane khona le ngqaki ezinje eGwelutshena, iGwelutshena Secondary School. Isikolo esingela sona isakhiwe sisodwa, kuthi ukuthi abantwana bafundela ngaphansi kwesihlahla. Sifikile sesikolo kule building eyodwa engakapheli. Abazali sebethethe 5 years bezama ukuthi behlanganise izimali, abanye behlanganela isamende bengu-2, abanye 5 bezama ukuthi beqede lesi sikolo, ngoba nxa kukunje izulu selizabuya abantwana baya esikolo ngoba izulu labe lisina. Kwesinye isikhathi primary, Gwelutshena primary ibebanika 1 class, so form 1 to form 4 bonke bekwana eklasini eyodwa. Kushuthi baya besiya esikolo nje kuyazixoxela nje, ngoba ngubani ongafundisa uform 1 lo up to form 4 eklasini eyodwa. So izo lezi nhlupho esihlangane lazo sixoxisayo lezakhamizi zeGwelutshena, sikhulume nge-health futhi ukuthi khona even iGwelutshena clinic khona phana isibhedlela. Nxa u-admitwa ubuya la wakha amanzi, ungabuya le 5 liters ngoba kulamanzi esibhedlela. Lasesikolo futhi akulamanzi, so abantwana bathola umunye lomunye ukuya le 2 liters yakhe yamanzi yokugezisa amathoyilethi leyogeza izandla ma bengena esikolo njengoba kusike ku-COVID-19 pandemic kukunje. So izinhlupho isigaba senkayi esihlangana lazo.
Qhubeka khonapho David ngodaba lolu utshela uzulu okuningi ngezikhalazo zabantu abasenkayi.
Isikhalazo esasikhona esikhulu kundawo yenkayi ukuthi sicelane ukuncediswa bakithi, asila ngitsho natural resources ngathi singayikorokoza sithole lokhu lalokhwana. So abazali labo balesifiso sokuthi beyakhe isikolo, kodwa sokuthethe 5 years kwehlula, imali kazihlangani.
Hayi, siyabonga Dibiti, isikhathi sesedliwe ngumangoyi, gqiba lengxoxo.
Le documentary lapho abantu abangabukela khona bebone ingxoxo esibelayo lezakhamizi zeGwelutshena bexoxa ngendaba zamanzi, ezehealth, zona lezi zezesikolo. Itholakala ku-community podium YouTube account. Umuntu angasesha kuphela ku-YouTube yathi community podium, lizahlangana layo leyo documentary. Lapho-ke esifisa khona ukuthi abantu bonke nje emhlabeni jikelele abafisa ukuphathisa, abanye bafuna ukuphathisa ngendlela ezitshiyeneyo, akuma ekhululekile aphathise nge-building material ayihambise esikolo, kumbe aphathise ekhulume lesikolo directly lapha esifisayo ukuthi isikolo sithole usizo.
Hayi, Zulukanda, basithanda ukubonga unkosi khona David ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwanele okwalamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama ngumayikove. Bye bye.
Wezemidlalo namhlanje, iqembu leCapes United seliphumile emdlalweni wenkezo yeChibuku Super Cup kulandela ukuba ngutikile obhanqa 1-1 emdlalweni wanamuhla leqembu leDynamos. Amaqembu la abedlalela phandle kwedolobho leHarare. Emdlalweni ofanayo, eleHighlanders Football Club leBulawayo City abengutikile obhanqa 0-0 emdlalweni odlalelwe kuBulawayo. Inkezo yeChibuku Super Cup ngenye yenkezo eziqakathekileyo eZimbabwe. Kusenjalo kubikwa ukuba usomabhizimusi uKuta Thakurei onika iHighlanders Football Club imali yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo wethekelele iHighlanders Club namuhla, lapho athembise ukuba uzathukuthukisa indawo le kusukela kusasa. UThakurei uphansi kwezijeziso zenotho ezafikelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonayanga. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Inhlanganiso zababalisi zithi kumele bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bahambe emsebenzini kusasa. Isithunywa senhlanganiso ye-United Nations sesifikile eZimbabwe uyahlolisisa umonakalo odalwa yizijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bayakhala abantu eNyamandlovu ngokubulawa kowesifazana indoda eyaphosela isidumbu sakhe emgodini omdala. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje olivalelisayo ngo-Kips 2.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.